sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 Mpandula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi iStand Big Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna i 50-50. Asikwanisi ukuachieve i 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela iStand Big Bank.
Mina kade ngindistuba sezenge. So bengize ngathi kwathi singakwanisa ukuzotshintsha sithi weze plastic, kodwa nto engingena khonaphana emahofisini kade kubhaka ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale, kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza, kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-trade code.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kaMsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastic ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazato isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kaMsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastic ngemibono ehlukeneyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni lenkabazwe alilazithupha kumbe incwadi zokuzalwa, ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zachiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abala bafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abala ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KoBulawayo kuward 1 e-Evelyn High School, okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kaMsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic, kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Uhlupho ngolokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha lephumula, ubonakabala amaplastic ID. Le mali $2 yefunakalayo xa utshintsha, ufuna isithupha seplastic bafuna $2.
Unkosikazi Portia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esezenge, njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
Mina kade ngindistuba sezenge. So bengizwe ngathi kodwa singakwansi kuzochinja siphiwe ze plastic kodwa ntengingena khona phana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwansi ukusisebenza kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngetshintsha ngale emahofisini i-trade gold i-certificate bathe $5.
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kulenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo.
Sikhala ama-challenges abahlana la emahofisini. Funa ukuthi ufunakala lokhu lalokhu lalokhu. Kanti sile challenge yemali. Sile challenge yokuhamba. Kuhanjwa ngani emahofisini. Nxa kuzaba le mobile registration yonele, abatsho bathi capture konke. Abangelazi izithupha. Not basically usithi umuntu abele isithupha for ukuvota. Because the right yomuntu ukuthi avote ngoba angavota. But esikukhalayo ukuthi lanxa umuntu efuna ukuthatha isithupha ukuthi abe le passport.
Ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic, uMutete ubethe izithupha zezenge azisavotisi, kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga, izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni. Unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesephepha sisebenza okufanayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union izibhawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo besabela bechaya imvungu njalo begida ngokukhonona okukhulu abesifazana abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini. Lokhu kuza ngemva kokuba unkosikazana Verity Mtsamwira exotshiwe. Umtsamira ubikwa waxotshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga izibhawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yezibhawu unkosikazi Bennis Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Thina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachiva i-50-50 nxa abafazi bahlukumezwa.
Umnumzana Pho Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zezibhawu, uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Khababisele uVerity emsebenzini. Bangayekela lokhu, sabe lokhu sihamba labo. Lokhu yi-event le sikontinua siyala silwele yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli wezibhawu uMnumzana Africate Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengabo StandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsibisele emsebenzini labo futhi ba-respect ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe yokusukumisa ama-rights esifazi lapha e-bank. So sithi thina bamuchiye asebenze ayenze into as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakothi edala lephalamende unkosikazi Paulina Mpariwa webandla eliphikisayo ele MDCT omanyene lezisebenzi lezi ekutshengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esitsha kabasoze bagoqe izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
turning to the similar case in Stanbic, but it's not Verity alone.
That's what in Dava in Jengale Stanbic. Kasiye Verity Edo, all of Dava in Jengalolo. Ulavanya Besifazan, Evacanila, then do words in Jengalezi, M. Sevenziniabo, Kotaba Kulumi. Nitandu Umbonga, Kuluma, Lapu in Dezela. Ngizakhuluma labameli bedale lephalamende bamandla wonke ukuthi lolu daba luzwakale.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zebhanga leStandbic ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhalekhukhwini bezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazana abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganiswe emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa, wona avame ukuhlukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Bebe.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngumkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo, lapho akhanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama, esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngitsho la kubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela,
ibandla le-MDC labunjwa libunjwe nabantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangele nini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe, yayilu daba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezafanani labanye, so kababulawa ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo futhi, into le-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye, esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi i-tribalism isingena njani nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona yikho kula mabhodrum. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesiNdebele nto ngesithwenya, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti iqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani lazo sesihambe kumaphepha lapho? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi nxa kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi olwethu esadeni sesidlalile emaphepheni, sesitshelane izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa usenhlanganisweni nethi ngabe usemsebenzini wawo usenhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lana nxa ungayilandeli, nxa usuzagijima kuba nzima thina-ke ukuthi simphendule, ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zethu zazenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula, ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhuphe khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo kukhuluma.
Lokho kutsho ukuthi nxa ekuphuma emaphepheni angikathethi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi umagubhi lo tswangelayo kakulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu nasimaze yinkokeli engu-vice president wethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe lalabo nalaba abeza khona kabakwenza be-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise okulungisekayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokutshengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Foreign Nasingbe lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esilolaka esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey. Ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwa silakho ukudala umonakalo owedlula okaHurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhithwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona bakugandi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgabuthi wafike kuphelele.
Mnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane lo Mnumzana Tsvangirai babombe uhulumende?
Wawangibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa akhulume lo Tsvangirai engakhulumi lo Mjuru. Ngibona ubungane bakhona bebuzele ngapha. Kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kulabantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona uMnangagwa uthi nxa uTsvangirai kumbe yi-alliance kumbe yini angathi anqobe amnandi. Kodwa okwakhathesi njengokutho kwalo mgambo lenyuka kumbona ngathi la ngamanga yi fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni ukukhona.
Mnumzana Macapulane wakhuluma lapho Mnumzana Ngwenya, uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo. Kodwa ke ongafuni ukunanzelela laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukaMjuru lomnankagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukaTswangirayi lomnankagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukaNankagwa lomJuru nendlela abaphatha ngayo uMjuru kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyiJoyce, ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhajana. Kodwa ke uTswangirayi lomnankagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu, ngoba inkulumo esizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhalathi aye kade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse, bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babuGandhi loNgwenya, umhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe, amadona, ama-superpower lama-countries ayo lawo ale-interest ekuthi iZimbabwe ngemva kwamgabe iza kuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kulula ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kukamgaba.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba, akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesiNdebeleni?
Ya, nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi umnankagwa engaxoxwa kumbe angaze aphume kuzani kuthiye. Sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano la mabanda aphikisayo ukuthi udaba wayese bevumile, ngoba ungazilandeleli i-electoral block yakhona, i-constituency yakhona engaba phakathi ama-veteran abantu abalendlela i-Hiswe Liberation le-alliance ingabe inkulu kakhulu. Ngokuthiwa sithi kune-rational sense, kodwa uncle okuqala phela uthi kathi ekusire wangaphumbeki i-Zanu PF umnankagwa ukuthi asophika bamkhiphe ku-Zanu PF. So hhayi, mina ngilokingisala njengoba odingile sithi engxenye ngiphinge le mbiza, kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnankagwa loTswangirayi lama-veterans omthwangwa abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nantu daba Mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lokho?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi i-opinion maker njalo i-observer, so akutshoyo kuqakathekile. Kodwa okumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama. Uzathola ukuthi sokusazakala kwihonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe sekugcineni. Ngakho wonke ama-politician baziphandela izikhundla, and ukuthi impilo kamnankagwa yisini lutshwane kuZanu PF kubhalwe emdulini. So vele isikhathi sezimanga ke mina lesi simanga ngibone ngani isimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakala.
Hayi, kuyezwakala. Ungaphosele okugcina Mnumzana Ngwenya, usigqibele uhlelo.
Iqinise ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamabandla wonke kuluntu lonke, umuntu wonke ophikisana leZanu PF, kimi yinto eqakathekileyo, ilungile ukuthi umbuso lo owucini obugebenga ukhitshwe.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethe ecubungula ezombusazo, bexoxa endawonye lomnumzana Dinizulu Macapulana, laye oyingcwethi kwezombusazo.
Abemba igolide ezansi emaNdebeleni bakhala izimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingamachumi amane, i-40 million dollars, eyokusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemaNdebeleni bathi akekho ngitsho loyedwa oseyitholile le mali. Kubika uVusi Sizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphume emhlanganweni wabembi bemigodi egolide emncane ezansi yamaNdebeleni
Oyemathabeleni and South Alternative Mining Indaba okhutshelwe eGwanda District Club. Iningi labakhuluma emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Sincube, umsekeli kamgcini isihlalo eMat South Small Scale Miners, uthi babhekane le ndube eziningi kodwa olumqoka ngelokungafinyeleli lezi zimali.
Ngokungafinyeleli ngathi ngamaloan or ngathi mining equipment. Lekuzacela laba abafisa amaloan benze kube lula kuma small scale miners. Uma sikhuluma nge small scale miners kungumuntu okhalisayo ngisho okhasayo.
Unkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa kakatholi impendulo.
Mina ngomunye wababhalela asikatholi izimali zakhona. Izimali zakhona zokuthi ubone ukuthi thina abala lekhulumo siyayithola izikhalazo zethu nezikhubo esinazo kumele ihlale ingathi ayibona ukuthi siyimali ngoba yethu. Ukuthi uma isiyahamba siyahlala kumele kube lokhu osikhathenga lapha so that izinto zibuke kanye kanye.
Unkosazana Matilda Masiya ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi utshele lo mhlangano ukuthi imali khona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza lo Mangisi unkosazana Smilo Siziba induba ababhekane lazo hathi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungiselwa ngabantu abavela ngaphandle. Asike sizilungisa le meeting. Uma lisuka leZimbabwe Miners Federation liyibize ibuye emaSouth ibuye izophendula imibuzo elifuna ikhefu. Ngathi kumokade sikhulu ukuthi sifonela le platform esiyithole namhlanje kade safisa ukuthi sihlangane thina njenge-province.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze izimpamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Lezathatha twayisa ife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Lezathatha twayisa ife namayimbo banabobe nikubomba njito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita pyonse bibi.
Leza tata ingoma ka Chris G Makoya esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStandbig.
Izakhamizi zakobulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
Twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.